Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
isikhalo zethu esikhangela ngazo iholo, ngakhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu, ngakhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuki. Iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo.
Ababalisi bamanyene labamanye amazwe ukunanza usuku oluqhakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu, ube ngumuntu othanda umbuthano, angahlala hlala ezibone sedinga abantu, selungisa ukudla, selungiseni abantu bahambe khona phansi.
Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley asedolobheni leli. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million amajekiseni womabili awe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ababalisi beZimbabwe bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqhakathekisa umsebenzi wabo holwe World Teachers Day ngesikhathi bekhala ukuthi uhulumende kazihluphi ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele World Teachers Day. Isikhulumeli seRTUS umnumzana Themba Kuyemoyo ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Isikhalo zethu esikhangela ngazo liholo, ngakhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu, ngakhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuki. Iholo lethu lingenelisa ukuthenga
umoya uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane lenhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Sibona kuyikudlalela phezu kwesithunzi sokumali sokuthi umbalisi ahlale endlini yotshani, ukuthi nxa izulu lisina kuyafana lokuthi uphandle.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa izisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqhathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti ke wonke umuntu intuthuko angabelayo okufunda angabelakho noma kungaphe emhlabeni izandla nomcabango katitshala.
Uncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu, umsebenzi wakhe kawuhambisani lalokho akuholayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Blessing Ndoro utshele lumsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ube kuhambo echayela imota. Usuku olwe World Teachers Day lunazwa emhlabeni jikelele mhla ka 5 Mfumfu minyaka yonke njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese recommendation concerning the status of teachers luhla ngothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kanye lolubona ngezisebenzi olwe International Labour Organization ILO ngomnyaka ka 1966 ngimele iStudio 7 ngise Harare ningumevis kama
lokhu sikudaba lunye lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Teachers at the Heart of Education Recovery. Unkosazana Sukoluhle Ndlovu umbalisi esikolo sakobulawayo utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi ukunanza kwalolu suku kukhumbuza umhlaba jikelele ngokuqakatheka komsebenzi wababalisi ekuthuthukisweni kwenkokheli yakusasa.
Ilanga lokuthakazelela usuku lwababaliso lweWorld Teachers Day lilanga elihle kakhulu kithi. Siyathaba nxa lathi siqhakathekiswa kanje ngoba sibona ukuthi umhlaba wonke nje jikelele umuntu nje ukuze aphumelele akwazi ukubala akwazi ukubhala udlula ezandleni zikambalisi. Siyalithakazelela lelilanga lathi sikhunjulwe ukuthi into esiyenzayo iqhakathekile.
Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwendikimba yalolu suku kulomnyaka.
Indikimba yolonyaka ithi teachers are at the heart of education recovery. Nxa sikhangele umbalisi, umbalisi simkhangele simbona ukuthi nguye inhliziyo yezemfundo. So ngalomnyaka sikhangele siyabona ukuthi ababalisi sebebuyile ezikolo and lapha abekhona ezikolo basebenza gadalala ukuthi bekhone ukuthi abantwana befinyelele kwezemfundo kulapho abalahlekelwa isikhathi eside behlezi endlini. Ikakhulu sikhangele ababalisi abasemaphandleni lapho abantwana ade bengafundi ngesikhathi sokuvalwa kuvalelwa lockdown bamatasatasa yonke indawo ukuthi basebenze ukuze abantwana laba babambela abana abanye abantwana kade bekhona ukuthi banjani bafunde ngesikhathi sokuse lockdown ivalelwe iCovid. So indikimba le iyangena kakhulu nxa sikhangele ngoba vele umbalisi usebenza ngokuzimisela efaka inhliziyo yakhe yonke ukuthi umntwana wonke athole ukuphumelela.
Sikhangele inhlupho zenu njengababalisi kweZimbabwe ubona ngani liyenelisa kuba umsebenzi wenu kahle na?
Njengababalisi silesifiso kakhulu sibili ukuthi siqhube ngesinono esiphezulu umsebenzi wethu kodwa nxa sikhangele umumo okhona lapha elizweni ikakhulu sikhangele uholo lababalisi liphansi kakhulu. Umbalisi vele uyehluleka ukuthi ahlanganise indingeko zakhe eziqakathekileyo omele ngabe ulazo mihla lemihla. So khona kukhona kugcina kusenza umbalisi laye inhliziyo ingasabi khona ngoba ucabanga yena ukuthi umntana khena amzele leyo akenelisi ukuthi aye esikolo ngoba useqothelwe imali yeschool fees ngoba ayimali ayiholayo ayikwani. Anje labona ukuthi engqondweni emqondweni wakhe akasasebenzi ngendlela enhle. So ababalisi vele balenge basenkingeni enkulu ngenxa yakhona oku. Njalo sikhangele esikolo akula imfanelo ezigwanileyo okwenza ukuthi kuqhutshwe kuhle umsebenzi. Nxa umbalisi engela mfanelo ezeneleyo kuba nzima ukuthi kufundiseke esikolo. Sikhangele ngesikhathi seCovid kathesi abantwana kusamelanga bahlangane. Uyathola kwesinye isikolo kulebhuku ugwalo oluyi-1 olokuthi lisetshenziswe ngabantwana abafika 45 eklasini. Kuba nzima ukuthi babuthanisele ebhukwini lona leliyana.
Mandlovu, ngeviki edlule sizwe umongameli wakwele Rwanda uMnumzana Paul Kagame eshayela ihlombe ababalisi abavela kwele Zimbabwe esithi ele Rwanda likhangela ukuqhatsha ababalisi abavela kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi lingabantu abasebenza gadalala. Ukubona njani lokho?
Jabulisa kakhulu ukuza omunye umuntu kakhulu ongumongameli welinye ilizwe encoma ngokusebenza gadalala kwababalisi beZimbabwe. Thina kithi lokhu sikuthathe njengento enhle njengababalisi ukuthi how kulabantu abawubonayo umsebenzi wethu omuhle lo ongake siwenzayo. Kodwa into esizwisa ubuhlungu ukuthi nxa abanye umuntu owaphandle ebona ubuhle bethu kodwa thina abakithi abakuboni konke khonoku kusizwisa ubuhlungu. ngoba iholo esilitholayo liphansi kakhulu singathi siyazama ukuvusa amakhanda sikhulume sokuthiwa isenza into engayisiyo so thina lokhu okukhulunywe ngumongameli wele Rwanda into enhle ngimina ngakhuthaza ababalisi abalesifiso sokuthi bebona indawo befundisa bengahamba bekhululekile asikwazi kodwa tinokuphambili okukhona ngale kodwa nxa umuntu elincomile kutsho ukuthi ulifisela ini ulibekele into enhle phambili
lo ke ngunkosazana Sukoluhle Ndlovu umbalisi wesinye isikolo sakoBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abaphezu kwezigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili kubika ugatsha lwezempilakahle umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uAlderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu lodluleyo ubekiwe lamhlanje emathuneni awele Stanley asedolobheni lakoBulawayo iningi lincome imisebenzi kamuyi lisithi wayengumkhokheli oekhathalela uzulu wakoBulawayo lentuthuko yedolobho leli ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo
Umuyi uAlderman Mpofu ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa i-67 esibhedlela sempilo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wezinso. Ubeselesikhathi eside esebenza kukhansili yakoBulawayo ekubandla le-MDC Alliance elilunga leBulawayo Provincial Committee. Umgcini sihlalo wekomiti yabo Alderman uMnumzana Phineas Ndlovu uchasisa ukuba uMpofu wayengumuntu onjani.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu ube ngumuntu othanda umbuthano angahlala hlala ezibonise dinga abantu selungisukudla selungiseni abantu bahambe khona phana lazeneze ezompolompolo ezombangazwe zibe senzelwe endlini kaAmen khona phana ube ngumuntu okhululekile kubuye ekhansilini hayi wayengumavula kuvaliwe wayekhuluma intando yakhe angathi into le kayifuni kayifuni ungaphikelela lingazwanani awuza kudingela amanxusa uza kudingela amanxusa sibili imbono wakho bawudilize uphele ucina ungekho
umnumzana Deli Ndlovu uAlderman wenkulumane uthi uMpofu ubemele iqiniso engavumeli inkohlakalo
indoda ebithanda idrobho lakoBulawayo kakhulu ebifisa ukuthi idrobho lakoBulawayo lithuthukiswe indoda eyithanda ukuthi konke okukhulumayo kube liqiniso indoda yayisithi kayifuni izinto zamanga yona into zamanga kayingeni indoda ebinganyeyi ebingakhekhelezi umuntu ebesithi nxa into iyisola ithi lokhu ngiyakusola ngoba yakhumbula ubesithi umonda nxa ukhansile mina ngikhona ukhansile kodwa lokho kwenzakala angivumelani lakho i-corruption asiyilise nini ma-alderman so indoda ebifisa ukuthi abantu bonke besebenze ndawonye
unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla le-MDC Alliance lilahlekelwe ngokubhubha kukaMpofu
thina njengebandla le-MDC Alliance likhokelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silahlekelwe okunzima ntolelelapha ubaba u-Amin wayeqonde njengomgwaqo
umnumzana Ephraim Ncube omunye njalo wabo alderman ukhala ngokuthi akula nzuzo abayitholayo kukansili yakoBulawayo.
Ipensheni esilazo yizo zona ezeindustry lapho engake ngasebenza khona. Khathesi ngihlezi angila plan yokuthi isurviving yami ayitokeni. Abantwana bami bathwala nzima, ngidla nzima, ngiphile nzima konke. Even irenti ngithwala nzima. Kodwa ke besithi engxenye kungangena amakhansila amatsha enxa izinto zizatshintsha. Sibona ngakutshintshe kumbe kuyinxa yokuthi kukobulawa ngamakwazi, akutshintshi lutho vele.
U-Alderman Amin Mpofu wakhethwa ukuba ngukhansila ka-Ward 2 ngomnyaka ka-2003, waphinda njalo wabuyela kuleso sihlalo ngo-2008 kusiya ku-2013. Ubemele ikhansili kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela i-Local Authorities Pension Fund, Board of Trustees, ngo-2003 kusiya ku-2004, iBulawayo Metropolitan Province Development Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iUrban Councils Association of Zimbabwe Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iBulawayo Twinning Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, kanye leUrban Councils Workers Union ngo-2008 kusiya ku-2009. Wakhethwa ukuba ngu-alderman ngomnyaka ka-2018, uchiye abantwana abane. Inkonzo yokugcina yokuvalelisana lomuyi yenzelwe amphitheater iqoqwe ngabekhansili yakoBulawayo bendawonye labeMDC Alliance. Ngemva kwalokhu wasesiyabekwa emathuneni awe Lady Stanley Cemetery. Ngenyanga kaMabasa umuyi waxoxa lentatheli zomsakazo owesite lapho aveza khona ukuba ulwisana lomkhuhlane wezinso njalo lokuthi useleminyaka elomkhuhlane njalo wechukela. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Amabizo enkokheli yamazwe omhlaba abezombusazwe kanye labezemidlalo abadumileyo ama-pop stars bakhona kuluhlu lwenkulungwane lenkulungwane zamagama abantu abanothileyo abafihla inotho yabo ngendlela ezehlukeneyo zenkohlakalo ukuze benqabele ukubhadala imithelo besebenzisa amankampani awebizo kuphela angela msebenzi okhanyayo awenzayo. Lokhu kuphume kudaba oluphumise imfihlo yezigidi lezigidi zezehlakalo lezi olwePandora Papers. Phakathi kwalaba bantu kulomongameli Ilham Aliyev wele Azerbaijan ofihla inotho yakhe lemuli yakhe. Phakathi kweminyaka elishumi lanhlanu edluleyo, imuli kaAliyev labangani bakhe babethenga lokuthengisa izakhiwo kwele Bhilithane ebiza izigidi ezidlula amakhulu amathu amadola $544 million. Inkokheli yeZimbabwe layo ikhona kulolu luhlu lwePandora Papers olwenza leli lizwe lilahlekelwe yimali eningi yakwamanye amazwe engabe itholakala kumithelo kuzehlakalo zenkohlakalo lokuphunyiswa kwemali okuphambanayo lomthetho. Kungwalo ezePandora Papers ulosomabhizimisi owaziwayo weleZimbabwe uBilly Rothenberg, uMartin Roshwaya lamankampani abakubutho ababikwa bephumisa imali ngendlela eziphambanayo lomthetho njalo okwenkohlakalo. Urushwaya ubikwa wabumba inkampani e-Great Gem Corp. Wayibhalisa kwele Seychelles ngomnyaka ka-2010 encediswa inkampani yamagqwetha yakwele Russia. Omunye njalo oweZimbabwe ovezwe kulezi ngwalo nguMnumzana Gray Mashaba obikwa kunguye umqondisi wale inkampani owaphiwa isikhundla saphezulu kubutho sokuba ngumajor general ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. URushwaya ubikwa wabumba inkampani le ngesikhathi eleZimbabwe ililobelana isivumelwano lenkampani yakwele China e-Anjin eyaphiwa imvumo yokwemba amatshe aligugu amadayimana kumarange. Ingwalo lezi ezePandora Papers zalotshwa zintathele zindaba ezingaba ngamakhulu ayisithupha ezivela emazweni womhlaba ziloba ngenkohlakalo eyenzakala emsebenzini kwezemali egoqela inkokheli yamazwe womhlaba, abakwezombusazwe, ohulumende, abadume kwezemidlalo yokulingisa, abanothileyo ababe befuna ukucatshisa inotho yabo ukuze bengahlawuli imithelo emazweni abakuyo labanye.
Uhulumende obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu line kuhle ubikwa esesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi isilinganiso sokubhukudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-53%, khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstat lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcwethi kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa ukungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesi sindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezingcwethi umnumzana Masimba Kujera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso ngesizwe imbono yakhe.
Ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelela ukuthi uhulumende obethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So kulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Kubangelwa ukuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi. Kodwa khanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le Zimbabwean dollar. So i-difference leyo ama rates iyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo ukuze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le ensitha ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo. Ulawa ama 50
usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezimpahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi $1 is 130 pound. So khona lokhu ukuthi uhulumende kabambe ngamandla bezitolo abathembise kubabopha xa bengalandelanga kufuna yikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola bangayitheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani likahulumende yikho kwenza bakhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka. Ukwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphuthe imidlalo yezibaya kumncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championships lisendaweni yesibili ngemva kokunqoba elikwenze eleBotswana nge-3-0 namhlanje emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umdlali ohlohle igoli lokuqala eliqembu leMighty Warriors ngiprivilege Mupeti ungiyokhethwe ukuba ngumdlali wedlalo yokudlula abanye bonke. Ekhulume ekupheleni komdlalo lomdlali uveze ukuthokoza okukhulu ngendlela yena leqembu abadlale ngayo.
Ngithabe kakhulu njalo ngithanda ukubonga abanye bami ngoba bengekho ngabe angenelisanga lutho. Ngibonga njalo lomqeqetshi wami ngokungithemba.
Abanye abahlohlele iqembu leMighty Warriors ngu-Emaculate Msipha kanye noRudone Shamba. Iqembu leMighty Warriors belikusibaya sika group B ndawonye leBotswana, South Sudan kanye nele Tanzania. Ele Tanzania yilo liqede imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane le miklomelo yithoba munemunye ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Iqembu leTanzania linqobe le South Sudan nge-3 kanye. Iqembu leZimbabwe liqede le miklomelo yithupha ngemva kokuba emidlalweni walo wesibili linqobe le South Sudan nge-2-1. Kulezibaya ezintathu njalo amaqembu azaphutha ehlezi esiqongweni yowazadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizabe lihlezi endaweni yesibili le miklomelo eminingi kulamanye asesimene esifanayo. Kusibaya sika group A iqembu leBanyana Banyana lese South Africa yilo elifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal ngemva kokuqeda imidlalo liphezu kwengalane. Ikanti kusibaya sika group C kuzakwazakala ngolwesibili ukuba yiliphi iqembu phakathi kweZambia leUganda elizaqeda lisesiqongweni lokuthi yiliphi elizabe lisendaweni yesibili elizadlulela phambili. Iqembu leMalawi lisendaweni yesibili kusibaya sika group A ile miklomelo yesithupha njalo lihlohle amagoli ayisithupha lahlohlwa kane. Kusibaya sika group B iqembu leZimbabwe ile miklomelo yesithupha njalo lihlohle kahlanu lona lahlohlwa kane. Kusibaya sika group C iqembu leZambia lihlezi phezu kwengalane le miklomelo yesithupha njalo lihlohle amagoli ayithoba minembili lingazange lihlohlwe. Kuthi endaweni yesibili kule qembu leUganda ile miklomelo emine njalo lihlohle kahlanu lahlohlwa kanye. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe usithethelelo yesibanda uthi sekule ngqubela phambili ekudlaleni kweqembu lakhe lona elihlale isikhathi eside lingakhabi ibhola ngoba ezemidlalo besimisiwe kwele Zimbabwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Size lapha sithundubele ngoba silesikhathi eside singadlali kodwa besilokhu sisiba ngcono ngokuhamba kwemidlalo njalo kulo mdlalo wesithathu konke kuhambe ngemfanelo. Thina vele le midlalo siyisebenzisa njengethuba elokulungiselela umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngoba yilo lodwa ithuba esililalo njengeZimbabwe.
Iqembu leMighty Warriors lizadlala leli eSwatini kusigaba sakuqala esomncintiswano we-2022 Africa Women Cup of Nations njalo ihlandla lakuqala lizadlalwa mhla zingama-20 kuyona le inyanga kamfumfu esigodlweni iHarare. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqoqwa lilizwe leMorocco nyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olweWorld Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo. Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.